sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khande Miringo kwesethulela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kuLwezi 2022. Igama lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayiyithelwa igeli kayicaci.
Ummeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail.
Ukuthi obabahlukuluza nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama seliqiniso of course esade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo.
Liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngamakhosikazi eMathebeleland South. Kwenziwe isikhumbuzo somfundisi omkhulu waveza umbhuqazwe weGukura Hundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lolu daba luzaqhubeka luhluzwa yilinkantolo kusasa lapho uSikhala akhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole kucala lokuphehla udlakela abaletheswayo. Ababili laba sebelenyanga ezine bevalelwe ndawonye lamalunga lamanye amalunga e-CCC alichumilane ngemva kokubotshwa kulandela udlalwe lwenyathime. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kakhulu kubalaleli lakwentungameli ukuthi isikhala isilungu kuyilokho okuthiwa yi-political prisoner. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngusikhala kuwukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwangudlwangu obenzakele kusenzakala ezimpolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisuye onguye owabulalayo engayisuye njalo owayephathekile kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamudlwangudlwangu. Lokho ngesilungu kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayiyithelwa ibeili kayicaci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki babambe uSikhala ngamandla bethende amandla abo lawo awezempolitiki. Ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi sithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sisho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajizi kabaselankululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa khe besenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anikwa ibheyili nabanye bakhe. So ngaleyo ndlela-ke kuthobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenze ezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-PF bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyachiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyachiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kati kungani inkundla eyomthethwandaba ingakuboni ukuthi lo umuntu one okwakuqala la nga engaphiwa ibheli kangeke abaleka ngoba yimemba of parliament. Okwesibili la nga engaphiwa ibheli ngala sizathu sokuba abaleka ngoba icala lakhe lincane bavulana ngabantu. Okwesithathu la nga engaphiwa ibheli uzalandela lokho ngoba kathi okwakuqala ukubotshwa ebotshelwa ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bheli kutho ukuthi akusakhanelwa lokho. Kuyatshengisa ke ukuthi-ke i-judiciary-ke ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike ibheli ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena isikhala ngesikhiwa kuthiwa i-candidate for bail.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngabesifazana esabelweni seMathebeleland South. Uphenyo olwenziwe yiZimbabwe Vulnerability Assessment Committee luveza ukuba abesilisa abafika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.9% babika ukuba bakhahlanyezwa ngabachade labo. Kuthi inani labesifazane abathi bakhahlanyezwa ngabesilisa abachade labo lona liphansi. Ukukhahlanyezwa lokhu kugoqela ezemacansini lokutshaywa kwabesilisa ngabesifazane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba ikomithi le iveze njalo ukuthi abanye abesilisa bathethiswa kakhulu ngabachade labo. Ukukhahlanyezwa kwezemacansini kunjengokuthethiswa kwabesilisa okuthiwa abatshayi kuzwela emacansini. Kubikwa ukuba kulo wesifazana owabiza enye indoda waya layo emacansini phambi komkakhe esithi ngoba engamsuthisi kwezemacansini. Okunye njalo iphephandaba leli libika ukuba abesifazana babamba ngamandla abachade labo ukuba baye emacansini. Kungehlula lokhu wesifazana ugcina esithi umkakhe uthandana labesifazane abaningi. Lokhu kwenza kungabi lokuhlaliseka ezindlini. Kumbe abesilisa bagcine bebulala amakhosikazi abo. Ukuze sihlaziye loludaba, sixoxe lomnumzana Sipho ngeSipho Ndebele, owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum.
Ya, ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama kuliqiniso. Of course, esikade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo kathi kathesi iripoti le March South ebuye iqinisa okunye ukuthi nanobaba basuke ehlukuluzwa kakhulu. But thina njengenhlanganiso esebenza nabobaba soke sibathole obaba abahlukuluziweyo ababuya bezodinga lokhu zemi-counseling bebuye bezodinga uncedo ukuthi bengancediswa njani sebehlukuluziwe. Ukuhlukuluzwa kwabo kuyabuya ngendlela eziningi. Okukhulu okuningi kakhulu ngokwe-emotional abuse lapho sifuna obaba abaningi bebuya bekhuluma ukuthi bayahlukuluzwa emotional nabantu abahlala nabo amakhosikazi abo kumbe nabanye abantu ababonke emakhaya. Njalo ungakhuluma ngazo zonke iy'ndlela zokuhlukuluza ihlanganisa i-economic abuse i-physical abuse ehlanganisa ukuthaya umuntu ngaba umthanye ezandla kumthanye ngoba kuyini akutolisa umtshalo umthaye ngakho kuyatholakala nawo ubaba behlukuluziwe ngazo nabezo ilokhu iy'ndlela eziningi. So ukuthi obaba abahlukuluza obaba nabo bayahlukuluza only that abaningi bakhona abareporti ama-cases anjengawona lawo nxa bengahlukuluzwa bayazithilela kabakhulumi.
Lenzani lina njengenhlanganiso ukukhuthaza obaba ukubana nxa behlukuluzwa emzini ezindlini babuye labo bakhulume ngakho?
Lenhlelo eziningi esizenzayo ezincedisa ukuthi obaba bakwanise ukuphumela phandle bareporti ama-cases awe-abuse nxa be-abusiwe. Siyahamba kuma community zemakhaya ihlangana labo baba abasikhathi nabantu bonke ku-community sikhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwenziwayo. Njalo sibazisa ukuthi nxa usuhlukuluziwe kumele wenzeke, sibanika le ndawo lapho abangathola khona usizo. So siyahamba emakhaya siyokwenza okuthiwa ngama-awareness campaigns, siyaba khona futhi emarediyweni, sibe khona kuma-TV, sisebenzise even le-social media, uWhatsApp, sifundisa abantu ngokuthi nxa uhlukuluziwe ukuthi ikuyini ukuhlukuluzwa xa ungahlukuluzwa kuyini okumele ukwenze njalo usize uluthola ngaphi. So yikho lapho esikhuluma khona isikhathi ezingakhuluma sikhuluma sizama ukuthi obaba kuyibe kube yibo abadinga indlela zokungahlukuluzi ngoba i-statistic kade silaso all along ukuthi obaba ibahlukuluza kakhulu omama. So silama-programu amaningi athiyeneyo ancedisa obaba kudinga indlela zokuthi ba-resolve ama-conflict abo bengasebenzisanga udlakela ungaba nhlaya kumbe i-public. Njalo sikhuthaza nalabo obaba abahlukuluziwe ukuthi ungahlukuluzwa ungathuli ungahlukuluzwa ungaziseli ngokuhlukuluza dinga enye indlela efanana nokuhamba uyodinga lapho ongabika khona uthole isizo lakuncedise ngeproblem le osuhlangane layo. So sinazelele ukuthi khona lokhu kuhamba sikhulumisa nababo obaba sihamba nama-service providers athiyeneyo kwesinye isikhathi bathi ukuthi amapholisa ungaripota kuhleka siyahamba namapholisa asuthi endawonje nalezo lapho abantu abakhulume khona khonalokho amapholisa a-specialized victim friendly unit afika abachazisele ukuthi nxa ungafika e-police station awufiki ukuthi ungu-reporter wechesi yakho e-charge office but uyafika uthi udinga u-office awe-victim friendly unit ye-VFU ile-VFU victim friendly unit yiwo abasiza umuntu ngendlela akakhalethi asizwe ngayo xa ehlukuluziwe ngokufuna ukubiza ukuthi i-gender-based violence.
Umbiko lo ukhuluma ngesigaba se-Matabeleland South ungathi kwenzakala kwezinye zonke izigaba yini elizweni?
Ubuhlukuluzwa kuyezakala zonke indawo zelizwe buhlukuluza nakukhona ngaba ngobaba abahlukuluzayo ngaba ngomama abahlukuluzayo zonke indawo futhi ama-cases akhona ahamba esiya reporter ayenzakalayo. Of course into kwezinye i-Matabeleland South indlela ebuye ihluke ngayo kwezinye indawo ukuthi yona ibuye ilabo ubaba abaningi kudlula omama abahlukuluzayo. Esasayithola iripoti yanje yinto ukuthi obaba bahlukuluzwa kakhulu xa kufika kwindaba ze-emotional abuse sekungamanye lawa ama-abuses obaba babehlukuluza kakhulu esingathi obaba lobo bengama-perpetrators ukudlula omama but lapha okumangalisayo ukuthi obaba bababuye behlukuluzwe kakhulu ukudlula omama cause ngakhangela ku-physical abuse ku-emotional abuse naku-sexual abuse obaba bakhanya bahlukuluzwa kakhulu ukudlula omama. So yindlela buye kuthi kusimangalisile cause esikwaziyo esidala ukubona ngobaba abahlukuluza kakhulu omama ukudlula omama kuhlukuluza kakhulu yonke indawo.
Ndebele kubangelwa yini lapha esigabeni sibana obaba ibabahlukuluzwa kakhulu? Kungaba ngumkhonomi umnotho welizwe lawo obangela ukuthi kube lodubo lonolu?
Ya isikhathi eziningi ukuhlukuluzwa izindaba zomkhonomi zingabe nazo zibe imbangela enkulu kakhulu.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ukunhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum sixoxe laye eSarare njalo saphinda saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Rejoice Moyo ingcwethi kwezentuthuko kaZulu.
Ukuthi uthole kunabo mama asebehlukumeza abobaba kungoba abobaba endaweni eziningi sokunzima ukuthi badlale indima yabo yokuba ngobaba yokuthi benelise ukubana bagcine izimoli bathole izimali zokuthi bagcine izimoli ngokwaneleyo. Ngalokho uzathola ukuthi ezigabeni eziningi lapho kunabomama asebengankha yibo abathola khona izimali obaba sebephatheke kanzima kakhulu ngoba umama nguye esetshaya umthetho ekhaya. Ikakhulu kuvame ukuthi omama bathi bona eyabo imali bayisiyo yokusebenza imuli yiyo esebenza ukuthi baziyenzele lokhu abakufunayo ngakho. So nxa sekuyibo lapho abathi hhayi imali yiyo esidliwa ekhaya sokusiba nzima kubobaba sebekhulunyelwa kakhulu kakhulu obaba bahlukunyezwa ngamazwi. Omama bayatshaya obaba ngamazwi amazwi abuhlungu ukuthi ayakhubaza ubaba acine asezibona ingane akasobaba ekhaya. Kakhulu kakhulu futhi kucina kuwela endaweni zokuthi sekungenela le ndabeni zemacansini. Umama angaba le upper hand sekunguye otshoyo ukuthi ekhaya kunjani uselawula kuzo zonke izinto. Lo baba ukuthi kuze kuthiwe indima yakhe kayidlali usenxithwa emacansini osokusenza ukuthi kube lama-violent cases emakhaya. Siyathola ukuthi abanye obaba bathi nxa sebesithi bayakukhulumela khonokho kugcine sekusiba yilobunzima bokuthi sekutshaywana emakhaya lapha.
Umbiko lo ngikubamba umlomo khonapho. Umbiko lo ophuma eMatabeleland South kukhanya obaba yibo abahlukuluzwayo lapha ngendlela ezithiyeneyo. Abaningi bayahlukuluzwa bengaphumela egcekeni. Ubona kuyinto eMatabeleland South kuphela kumbe yinto yelizwe lonke jikelele?
kumele kuphume emathebeleleni South, kodwa sokuyimvama elizweni lonke jikelele, ngoba umkhonomi uphatheka kubi wonke umuntu elizweni jikelele. Amathuba okuthi abantu bayenze imali bathile kubambe wonke umuntu ongubaba elizweni lonke jikelele. Kungabe kuphume kusemathebeleleni South, kodwa uzathola ukubana ungakulandelisisa kakuhle uzakuthola ukuthi kukhona indawo zonke
lizwe. Manje kwenziweni-ke lapho, kulungiswe njani?
Ngoba kuqakathekile ukuthi kuke kube le ndlela zokukhulumisana phakathi kwabobaba labomama, kakhulu ekutheni kuchasiswe ukubana akusimlando kababa yedwa emuntini ukubana anakekele imuntu, kodwa ubaba lomama kayabambisana. Leyo ndlela yokuthi lokhu esifunde ngoludala ukuthi vele ngumlando kababa nguye yikho kwenza ukuthi zonke izinto lezi zifinyelele khonapho, ukuthi umama uyangena emtshadweni evele engenela ukuthi ngizagcibo, kodwa umntwana oyinkazane ngathi khula vele ahlafundise ukubana imuli ngikababa lomama kulokubambisana, kungatholakala ukuthi amathuba ayachiyana, umama angathola amathuba angcono kwedlula ubaba. Kuhle lakho ukuthi umama abambe naphakeni besakhona kuncediswana. Njalo kunye okuqakathekileyo ukuthi labo baba sokufanele ukuthi nabo bake baphumele egcekeni bayereporta ama-cases lawo. Isikhathi eziningi bafela ngaphakathi ukuthi sekuphuma kuphume sekuyingozi esiyenzakele ekhaya, sokube lokulwa abantu balimazana, kodwa kungaba yinto yokuthi bayikhuluma naye, kube yinjayelo ukuthi ubaba uyakhuluma lapho eripotiwe. Labo mama bangachayeka mbijani ukuthi hayi, kuqakathekile ukuthi labo bagcine umthetho, ngoba i-abuse i-abuse, akulakuthi u-abuse ngumama kumbe ngubaba.
Unkosikazi Rejoice Moyo yingcwethi kwezokuthuthukisa uZulu, sixoxe laye ngocingo eseHarare. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu izolo yenze inkonzo yesikhumbuzo sika-Archbishop Henry Carlin, owaqunga isifindo waveza umbhuqazwe wegukurawundi ngesikhathi kubusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma enkonzweni le umfundisi Sikhalo Cele owebandla lokholo lwesiKristu eleUnited Congregational Church of Southern Africa uthi uArchbishop Carlin wayeyindoda emadodeni.
UCarlin yindoda eyayilobizo lukaNkulunkulu imesaba uNkulunkulu iWilleni Catholic Church. Wayengumuntu owayenakekela abantu labantu enhliziyweni yakhe, ebasebenzela esesaba ubizo alalo engafuni ukuluphambanisa. Yindoda eyamela iJustice iGugurawundi was injustice eyenzeka ebantwini belizweni leZimbabwe. UCarlin wama echallenger i-injustice, it remained unjust for his time, unjust all the ages, it will remain unjust forever.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umabhalane weibhethu likaZulu othi uArchbishop Carlin wasebenza kakhulu ekuvezeni okwakusenziwa ngohulumende kaMgabe.
UCarlin okulosizi yikuthi ngumuntu owasebenzayo kodwa udlulile emhlabeni ngabantu abayenza laba basebekhetha ukubulala abantu, abahamba bayakhulumisana labo bariske impilo zabo, abasebenza kakhulu ukugcina abantu abasebebalekile emzini yabo bebagqokisa besenzani lokudokumenta nje wona umbhoxazi ukuthi sokufa abantu abangaki lani lani, behamba besiyakhuluma leziphathamandla lezi zigebenga eziziphethamandla okubusa ilizwe. So uKhaleni ngumuntu oqakathekileyo kakhulu esizweni seMandebeleni, elizweni leZimbabwe elilokhu lidinga ukuthula lejustice.
Umfundisi uSaint Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi okwenziwa nguArchbishop Carlin yikho kanye okumele ibandla likwenze eZimbabwe.
Kwakuqakathekile kakhulu into ayenzayo, yanceda ibandla, yanceda ilizwe lakithi ukuthi sithole irecord le-documentation. Kodwa-ke wakhulumela wonke umuntu, wanceda ukuthi kudede kungafa abantu abaningi.
Omunye njalo okhumbula imisebenzi kaArchbishop Carlin ngumnumzana Methembe Mlando ohlala kobulawayo.
Kakula ndlela yini engarivileka kumbe engatshengisa ukuthi imeda case induna kazifanala ngazibe zikhokhele imedala bemedala ngiyamapholisa. Kanti izinduna zi-odwa ziyengena lapho njani? And uma kwenza ngumnikazi wakho, uma kwenza ngumnikazi wakho, so kubambeka njani? I'm just throwing a ball in ukuthi kubambeka njani njengoba silaba abantu ababonayo abangabafundisa abangesabika besesaba.
Induna uDakamela uthi sebephiwe umlando ngohulumende kaMnangagwa ukuba bahlolisise umbhuqazwe weGugurahundi. Abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 babulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. UArchbishop Callen ubhubhe ngomnyaka ka-2012 wobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisificamunwemunye 90. UMnangagwa uyakuphika ukuba wayengomunye owaphatheka kumbhuqazo weGugurahundi. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusigaba esixoxa ngezomnotho, namhla silonkosikazi Thobekile Siziba, omunye wabaqondisi benkampani yeStalwart Properties eyakhela izindlu uZulu izindlu. Unkosikazi Siziba uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngomsebenzi wabo.
Umsebenzi wami ukuqhuba ibhizinisi elenza ngeconstruction, ukwakha mostly izindlu esikubiza ukuthi residential, kanye nokucebisa abantu abafuna ukuthi bona kube lento abayifakayo back eZimbabwe yesilungu singathi investment ezindlini, ukuthi umuntu noma esehlezi phansi engasasebenzi kumbe noma esasebenza kube lenzuzo abeyithola from indlu yakhe ayabe eyakhile eZimbabwe.
Yes, singathi nxa sikhangela iStalwart Properties, yiphi izibusi enjani naleyi eyakha izindlu?
Thina imisebenzi esiyiletha ebantwini, into esiyiqakathekisa kakhulu, siqakathekisa ukuthi ukwakhiwa konke kwezakhiwo ezikhona kumele kube nokuhlelwa okuzancedisa umuntu ukuthi abe lento eyi-budget, abe lento eyi-plan, ngoba izikhathi eziningi abantu bayangena baqalise ulutho umuntu engela-plan, engela-budget, bese kusuka-ke sokuthiwa ukuyakha kuyadura kumbe obani bangakhela into engekho up to standard. So siyabe sizama ukuthi sibe yi-gap filler ekucebiseni abantu ukuthi uma uzayenza into ethile kuqala uhlale phansi ubonisane labantu esibabiza ukuthi ama-professionals in the industry and have iplani kanye le-budget, then usungaqala umsebenzi wakho ufuna ukuthi uwufeze.
Siyakuzwa sibili, nxa ukuthi umuntu elanda inkampani yakho phela njengabodokotela babhatalisa phela, lina libhatalisa njani nxa umuntu efuna ukwakha indlu?
Into efana nalokwakha indlu kuba nzima ukuthi ngithi mina sizakuyakhela i-three rooms yakho ye-standard price engaka, ngoba isikhathi esiningi ukwakhiwa kwezindlu nezindlu akufanani, kulama circumstances, lama situations alomthelela ekutheni i-cost at the end kuzabe kuyimalini. Kodwa izinto zonke esihamba through lawe kuze ku-planning stage ukuze ubekwazi ukuthi i-budget ozayifuna imali engaka, whether is within your means kumbe kumele uphinde futhi ugqobelele imali. Kodwa i-consultant yona ukuthi sikubonise, siyakubonisa your first pre-consultation with us, sisabona ukuthi into ofuna ukuyenza uzimisele or it is dream in the pipeline that sikucebise. So your first three consultations usually siyawayenza kungela mbadalo ekhona.
Yes, singathi selincedise abantu abaningi kanganani, njalo nxa mina-ke uDube nzama ukuthi ngiyakhe indlu kuba lula kanganani nxa sisebenza lani?
Dube, into thina esesiyenzile maybe zokumele ngiqale ngikhulume ngokuthi kahle kahle iStalwart yona iyini. iStalwart is a combination of ama-company ayi-2 with over 10 years experience in ama-respective industries. So one, a company that concentrates on structural engineering, ukwakha nje in general. Then enye specializer in accounting le-commerce. So i-combination yezinto lezi sizama ukuthi abantu babe lolwazi olukhulu ukuthi bazancediseka in planning ama-projects abo. So thina so far singathi maybe in the last 10 years, angazi nokuthi ngingakubeka nithini, ngoba maybe every month siyakwanisa ukuthola i-client elitsha. So i-experience yethu sesihambe over 10 years sisebenza throughout. Kwezinye isikhathi yebo kube lama-breaks, but abantu abaningi sesi sesibancedile ekwakheni lezinto ezininzi ezehlukeneyo eziphathelane lokwakha.
Ye, litholakala njani nxa abantu belidinga?
Ukutholakala kungatholakala umuntu engatholakala kungatholakala kuWhatsApp kumbe ukufona direct kunumber ezithi 0777 016 720, okanye umuntu engafika e-Astra Complex ku-suit number 2 uzabona ngamabhakani nje ukuthi uyabe sefikile lapha yakhona koBulawayo.
Unkosikazi Thobekile Siziba ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Construction ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulamankampani aweZimbabwe edlula amachumi amathathu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale namhla eGaborone. Amankampani la adinga imigambo emitsha yezamabhizimusi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani la aphansi kwezimtrade ethuthukisa ezamabhizimusi kweleZimbabwe, amanye aphethwe luhlangothi lukahulumende olubona abesifazana olwe-Women's Affairs. Unkosazana Nozipho Maphala oyinhlanganiso yezimtrade uthi kuletha amankampani kumbukiso we-Global Expo indlela yokudinga ibhizimusi elizweni leBotswana langaphandle.
Silapha e-Global Expo eGaborone eBotswana, lapha esize khona lamakhampani angu-26 abuye ngewona siqumathupha kwazo ukuthi angu-4 athumeza izinto abazithengisayo, okungangokuthi ngokugoqela wonke angu-30 ama-companies esize lawo. Siyizimtrade sikhangelele ukuthi amankampani lawo angazuza imikambo engaphandle kwelizwe, ikakhulu eBotswana lapho esilobudlelwano obuhle khona laleli lizwe, okungangokuthi laba abahlanganise lo umbukiso wokuthengiselana i-BITC iyafika layo futhi ezithi-ITF lonyaka ezithi-ITF esilayo eZimbabwe, kungitshengisela ukuzinikela kwekhulumende emazweni amabili esilawo ekuzinikeleni ukuthi amazwe ethu omabili kumele azuze i-trade lama-export opportunities amahle ngaphakathi kwawo.
Unkosazana Maphala uthi amankampani abukisa eBotswana ngavela kumhlangothi ezijeneyo ezifana lezokudla, ezokulima, ezokubaza kanye lezitolo zempahla yoka. Uthi bayajabula ngamazwi abathola kulabo abethekelela izitanda zabo.
Nxa sifike lapha sifike lamakhampani lawo akumasektors achiyeneyo, abanye ngabalimisi, abanye benza ifurniture, abanye benza clothing, textiles, ileather, abanye njalo benza ama-services lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Siyizimtrade siyaziqhenya kakhulu ngenxa yokuthi nxa besitshela bona abathengi labathengayo bathi khona izinto ezivela eZimbabwe zile quality enhle kakhulu, ziyenzwe ngobukhulu ubunono, njalo ukudla okwenziwa khona kuyanambitheka, kuyenelisa njalo ukuthi kwanelise imarket le eBotswana langaphandle.
Unkosikazi Semukele Phiri obukisa ku-Global Expo engaphansi kwenkampani ye-Hestra yona ekubhizimusi yesigqoko uthakazelela akubonayo.
Silapha siseBotswana, Gabs, Gaborone, siya exhibitor, sile ma-samples ethu la. We're hoping to get business. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sisuka lapha sizathola i-business from ama-clients akhona lapha, ama-mines, hospitals, government institutions. This is the first day, so far it's a bit low, but kusasa siexpect ukuthi i-business singaba isiphezulu lama clients amaningi maybe sesingathola.
Inhlanganiso yezimtrade ithi ukubukisa okwenziwa ngamankampani kweleBotswana sekudale ukuqonga kwenzuzo elizweni leli lamanye. Impahla eyathengwa ngamankampani eZimbabwe yaqonga isuka phose kumadola izigidi ezingamachumi amabili, i-19.5 million, isiya kuzigidi ezingaphezu kwamachumi amathathu, i-$31 million ngomnyaka ka-2018. Amazwe omabili aphakathi kokuqinisa ubudlelwano kulandela ukukhulumisana okujulileyo phakathi kukamongameli Mkgweetsi Masisi lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbukiso we-Global Expo uzagqitshwa ngomgqibelo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaburoni kweleBotswana.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo siluqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibane njalo ekuseni ngo 6:30.